Kulabanye abantu abafisa ukuba uMongameli Joseph Biden wakwele Melika ancedise ukuguqula isimo sezombusazwe eZimbabwe. Ukulozulu okhononango kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Bakhona njalo abathi akulalutho oluza kuquka kulandela ukungena kukaBiden esikhundleni sikamongameli lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris. Okwamanje uBiden useguqule eminye imithetho eyayifakwe nguhulumende kamnumzana Donald Trump okugoqela abantu bokuza ukudlelana lamanye amazwe lokunye. Umnumzana Joseph Zuma webandla leZANU-PF ngomunye othandabuza ukuba uBiden uzakwenza ube lomehluko kulalokho obekusenziwa nguTrump kweleZimbabwe.
Mina kangiboni lutho olungatshintsha ngokungena kukamnumzana uJoseph Biden esikhundleni xa sikhangele ubudlelwano bethu leMelika. I-foreign policy yabo, indlela abayenza ngakho ayilani lo muntu, ayilani namaphathi abo khona ngale ilobu America phakathi, and bama ngakhonokho. Sibonile u-Obama wangena sacawula songena umuntu omnyama kuzalunga, akulanto eyatshintshayo. Ngako-ke mina isifiso kuphela engilaso ukuthi ngabe iMelika iyakhangela iZimbabwe lamanye amazwi nje ibabone as equals, isincedise from an innocent and equal position hatshi ukufuna ukubana basibambezele basiphushele phasi ngesikhathi sonke.
Unumzana Tandeko Zintumkandla ukhangelele ukuthi uBiden uzazama ukuncedisa abafisa ukuthi kube nombuso obalulekileyo eZimbabwe.
Kukhanya ngathi ngumuntu olonanzelele onakekela amalungelo abantu. Sesibona lakhona ngapho ngeMelika ukhethe abantu bemihlobo phosa yonke eseMelika ukubana bangene kunkundla yakhe ukuse singathi i-cabinet. Umuntu onjalo esikhangelele ukuthi asisize lathi lapha e-Afrika ugoqela leZimbabwe ukuthi ananzelele imbuso le encindezela abantu ayikhalimele ngendlela zonke enelisa ngazo ukuthi abantu kababuswa njalo.
Umnumzana Innocent Ndibali webandla le-Economic Freedom Fighters Zimbabwe uthi kumele ilizwe leMelika lesule izijeziso zenotho elazifakela inkokheli yebandla leZANU-PF.
Sicela thina ukuthi ubaba uBiden lo mama uHarris bekhiphe izijeziso lezo ezafakwa elizweni lethu iZimbabwe, njalo besebenze kahle lamanye ama-leaders. Ngibafisela okuhle, ngifisa ukuthi i-policy ye-America itshintshwe eZimbabwe.
Ilizwe leMelika lethesa inkokheli yebandla leZANU-PF izijeziso zenotho lesithi bephula amalungelo kwaZulu njalo liyehluleka ukuqhuba ukhetho ngemfanelo.